Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Kathe lelithuba ngibonge uthanono kawande ngobesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba? Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-31 Mfufu 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, ibandla le-MRP lithi kumele kubunjwe idale le-Truth Commission ukuthi liqhube uhlelo lokukhulumisana umlotha kulalolo olukhokhelwa zinduna.
Sibona umnangagwa sekakhulu abantu bakithi, sinanzelela ukuthi uthatha udaba oluyinsindaba aphendule kangaka alinike ama-chiefs akhe.
Ukufisela ilanga elihle lokuzalwa kukamnumzana Job Sikhala, inkokheli yebandla lezanu PF, kudala inkulumo.
Lokhu siyazi thina ukuthi akukhulunywanga, awufakanga ngenhliziyo yakhe yonke. Siyazi thina ukuthi yikuzama ukuvala abantu abavela kwamanye amazwe amehlo.
UZulu usele khuza umhlola kulandela ukuvezwa kwedaba lokuthi kulontombazana oleminyaka yokuzalwa eyithoba minwemunye 9 ozicweleyo.
Singazi njalo mhlawumbe umntwana maye buzwa engathi ukuthi ubesethandana, kodwa okuyinto engakholakaliyo ngoba akuvumakali ukuthi ungaba lo mntwana oleminyaka emncane kangaka ohamba ecansini isivumelwano nomuntu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla leMthwakazi Republic Party lithi kumele kubunjwe idale leTruth Commission ukuthi liqhube uhlelo lokukhulumisana umlotha kulalolo olukhokhelwa zinduna. Umongameli Emmerson Mnangagwa usanda phawula uhlelo lokukhulumisana umlotha olukhokhelwa zinduna. Umkhokheli webandla le-MRP umnumzana Mqondisi Moyo utshele uGainer Gumede weStudio 7 ukuthi umongameli Mnangagwa kumele aqale axolise andubana kuqale ukukhulumisana umlotha.
Ukuqala i-document leka Emmerson Mnangagwa lezinduna zakhe sithi i-document esiyibone yeyise kakhulu udaba lwe-Gugurahundi we abantu abayedlula 40,000 babulawa eMidlands leMathabeleland. Sibona uMnangagwa eyise kakhulu abantu bakithi, sinanzelela ukuthi uthatha udaba oluyinsindaba aphendule kangaka alinike ama-chiefs akhe izinduna zakhe athi uyakhokhelwa nguye uFortune Charumbira oyi-president yama-chiefs according to ZANU PF setup. Siyananzelela ukuthi uCharumbira lo Mnangagwa labo bonke abesishoneni, they are what we call ama-direct beneficiaries of iGugurahundi ka-1983 to 1987. Ngalesi sizathu sithi thina ama-chiefs awalayo i-capacity yokubamba udaba lolu ngoba okokuqala iGugurahundi whether uMnangagwa uyathanda kumbeni thandi, it was politically motivated, and in regard to that izofuna i-political solution hayi le yakhe ama-traditional leaders. Kanti ngakwena imicele siyananzelela ukuthi the so-called traditional leaders are partisan to iZANU PF government. Akula ngendlela abayenzayenza khona udaba lolu balubambe ngendlela enhle umphakathi ozasala usutheseke ngayo. Kanti njalo ngakwena imicele uthi nxa ekhuluma u-Emmerson Mnangagwa uthi yena abantu abanjengathi bayapolitika ngodaba lweGugurahundi. Okokuqala kasipolitiki ngodaba lweGugurahundi because sikunanzelayo ukuthi iGugurahundi was genocide, njalo yaphepethetwa nguhulumende wakhe uMnangagwa, uhulumende wakhe weZANU PF. Bona yibo abapolitika ngale ndaba, njalo abayikho beqhubeka bepolitika ngayo. Futhi okunye okusenza sinanzelele ukuthi bayapolitika ngayo yikuthi bazokhuluma ngayo kathesi sokulanda ama-elections ka-2023 73 esibone ngani bazama ukuthi bazigceze kulolu daba bakhanye sibe ngabantu abalungisayo kanti kungalalutho abalulungisayo
manje lina njengebandla le MRP lithi kwenziweni
thina njengemthokazi Public Party silethi solution esiyikhangeleleyo esesakhuluma sathi thina ngaphandle kokuthi uhulumende wesiZimbabwe asinike iself determination yethu sehlukane layo udaba lokugura wonde akulandlela bona abazolusolva ngayo kanti ngakweni icele futhi siyananzelela ukuthi bayikhaphezulu bakhuluma ngokulungisa udaba lokugura wonde kodwa bengakhulumi ngama after effects of i-1983 to 1987 kugura wonde lapho esesibona khona iZANU PF ngemva kokubulala abantu bethabedlu la 40,000 esiqhubeka ishonalize imthwakazi yonke mangisithi imthwakazi yonke ngisho imidlenzi lemathebeleland ku-1979 shona grand plan and its review 14 page document ekhuluma ngokuthi baza take over kanjani imathebeleland basibuse kanjani basithathele umhlabathi wethu lakho konke ngekwenicele thina siyimthwakazi sikulokhu ngesilungu okuthiwa yi-economic genocide eyakhuselelwa yi-physical genocide ka-1983 to 1987 and ngakwelinicele sifuna international truth justice commission eyiyo ezabheka udaba lombhuqazwe idile lama perpetrators ngoba okokuqala u-Emmerson Mnangagwa kakavumi le ZANU PF government yakhe ukuthi they are the perpetrators they've never acknowledged that
lo ke ngumnumzana mqondisi moyo umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party obekhuluma ecingweni lo Gaina Gumede Saidi we Studio 7 umsekeli kamgcinisihlalo webandla le Citizens Coalition for Change umnumzana Job Sikhala osevalelwe ejele okwenyanga ezedlula ezilithumi izolo wenelise iminyaka yokuzalwa engamathumi amahlanu ngalokhu ufiselwe inhlanhla lokuphila okude ngabanengi kodwa amazwi okumfisela okuhle avele kunkokheli yebandla leZANU PF ebalisa unobhala wokwethulwa kwezemibiko umnumzana Nick Mangwana icunule abanye abebandla leCCC besithi amazwi la ngawokuphoxa nje engaveli enhliziyweni sixoxele sikhulumele sebandla leCCC kobulawayo umnumzana Swithani Chirodza
umbiko wokufisela umnumzana Job Sikhala ilanga elihle inhlanhla ngelanga lakhe lokuzalwa ufakwe yini ebulenjini yini engifake lowo mbiko maqala ngithe namhla ngivula ikhompyutha yami sengibona ke umbiko ovela kuNick Mangwana olilunga leZANU PF ongisikhulumise kahulumende weZANU PF esithi yena ngesilungu happy birthday Job Sikhala lokhu siyazi thina ukuthi akukhulunywanga awufakwanga ngenhliziyo yakhe yonke siyazi thina ukuthi yikuzama ukuvala abantu abavela kwamanye amazwe amehlo yikuzama ukufaka esingathi thina i-good image ukuthi yona iZANU PF ikhanye lilibandle elihle emehlweni labo bantu abavela kwamanye amazwe ngithe mina ngimphendula uNick Mangwana ngimphendula ngabe ngisithi mina into oyenzileyo ayichazi njalo ayihlekisi kufana lokuthi uMnangagwa onguye wayekhokhela amabutho ombhuqazwe onguye owabophisa udabengwa lo lookout Masuku atholakale esithi happy birthday kulookout Mafela Masuku lokho vele kuhle kutshengisa ukuthi into yakhona vele yenziwa ngengxenye yenhliziyo hathi ngenhliziyo epheleleyo
kodwa akutshengisi na ukuthi ngabantu abafuna ukuthi kube lokuxolelana lokukhulumisana umlotha na ngawukhangela
nxa kade befuna ukuthi kube lokukhulumisana umlotha bekungcono phela ukuthi baqale ngokunanza amalungelo oluntu beqale ngokungahlukuluza unkosikazi kaJob Sikhala. Beqale ngokukhulula yena uJob Sikhala, bemkhipha entolongweni lapha abasebemphose khona, lapha belokhu bemgcinile bengamlethi emthethandaba ukuthi athonisiswe. Nxa kade befuna ukuthi kube lokukhulumisana imilotha, bekungcono phela bachiye izenzo zabo ababezenza ngesikhathi ama-comrades evela empini yonkululeko. Siyazi thina ukuthi on lookout masuku lapho edabenga babotsha ama 4 years bengelacala, begcinwe phakathi nje yibo nalaba omnangagwa. Namhlanje angikhona ukuthi bengaba abantu asebetshintshile, ngoba phela yimpilo abayaziyo, impilo yomona, impilo yokuba lenhliziyo embi, inhliziyo impilo yokungananzi amalungelo oluntu.
Lo ke ngumnumzana Swithan Chirowota, isikhulumeli sebandla le-CCC kwaBulawayo, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhona le kwaBulawayo. Uzulu usele ekhuza umhlola kulandela ukuvezwa kodaba lokuthi kulontombazana oleminyaka yokuzalwa eyithoba munye 9 ozithweleyo. Iphephandaba le-Sunday News libika ukuba lontombazana odabuka eCholocho ulesiso esilenyanga eziyisithiyagalombili, okutsho ukuthi wazithwala eleminyaka yokuzalwa eyithiyagalombili 8. Leli phephandaba lithi kulomunye njalo ontombazana oleminyaka elithumi lantathu 13 ozithweleyo osesibhedlela seVictoria Falls. Kambe kuyini okwenzakalayo? Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolwela ilungelo labesifazane unkosazana Victress Mathuthu.
Angibingelele msakazi, ngiphinde ngibingelele kubalaleli. Indaba ezinje ziyethusa ukuthi umntwana ole minyaka nje esishiyagalolunye kuthiwe ungumuntu oselindele ukuthi abelethe omunye umntwana laye ngumntwana. Kuyethusa kakhulu. Into ethusa okudlula konke ukuthi umntwana elele minyaka elayo sisuke singacabangi ukuthi ngabe sezibandakanya ngokocansi ongaze kumyenza ukuthi agcine sezithwele. So nxa simbona ezithwele kutho ukuthi kuleso sigaba akiso iminyaka le elisishiyagalolunye alayo kuyisimphumela wokuthi ubesezibandakanya nokucansi. Sokuyinto yethusayo kakhulu. Njalo nxa ade ezibandakanya nokucansi, uzibandakanya lobani engumntwana oleminyaka emincane kangaka? Ngoba angiboni ukuthi engabe kuyisivumelwano kuyukuthi uzibandakanye lo muntu abavumelene, ongenzeka ukuthi umntwana uyabe ehlukunyeziwe ngokucansi wagcina esezithwala. Singazi njalo, mhlawumbe umntwana mayebuzwa engathi ukuthi ubesethandana, kodwa okuyinto engakholakaliyo, ngoba akuvumakali ukuthi ungaba lo mntwana oleminyaka ngangaka ohamba ecansini ngesivumelwano lomuntu. Kuzindaba ezimangalisayo kakhulu. So ngithemba ukuthi mhlawumbe ongayenza abantu bakhululeke ukuthi sazi ukuthi umntwana azazithwala nje uzithwele ukhuleliswe ngubani, kanjani, ngesivumelwano lobehlukunyezi. Hayi, ngicabanga ukuthi futhi eZimbabwe kuyinto engavumanga, kodwa yethu sayo ngoba nxa silabantwana abazabele iminyaka emincane kangaka ukuthi sebezithwele, kutho ukuthi umntwana engumntwana layo usezoba ngumzali. Akwenzeki ukuthi umntwana ele iminyaka engaka abe ngumzali. Asazi
manje ngokubona kwakho kungakukhona yini kwezinye indawo zelizwe lapho okulabantwana abaleminyaka nale abazithweleyo kodwa kungaziwa?
Amathuba okuthi kube labantwana abanye kwezinye izigaba zelizwe abazithwalayo bakhululeke ngaleli izinga kuleli iminyaka emlutshwane ngaka mancane kakhulu, msakazi. Yebo, mhlawumbe ngani nxa singaqala lapho kube iminyaka le ithumi lanye kumbe iminyaka elithumi lambili, kodwa iminyaka esithwelegalolunye mncane kakhulu. Okokuthi nxa kungento engenzeka kungaba nzima ukuthi kungazakali, ngoba angiboni umntwana leminyaka emincane kangaka ekhululekiswa engashwanga esibhedlela lapho kuzabonakala khona. Mhlawumbe kungenzeka kulawa amasonto esasike sikhulume ngawo okuyikuthi abantwana bakhona noma bekhulelwe kabayiswe ezibhedlela. Mhlawumbe kulawa amasonto uma kungadingisiswa sokungatholakali ukuthi kuyenzeka, ngoba nanku phela kuthi ukuthi akusinto engenzeki, into enelisekayo ukuthi yenzeke, yikho sikubona lo mntwana engaka ekhulelwe. kungenzeka ukuthi kholo ngabe kufihlakala ikakhulu kulawo masontesi waziyala abantwana abangasiwa ezibhedlela ukuthi mhlambe bayababelekhisa khona ngale emakhaya kodwa nje kubhalwe phansi hayi ngicabanga ukuthi kwelakithi leli kuyinto yokugcala mpela akuyinto yokugcala ukuthi umntwana akhulelwe ngakho sasizwe ukuthi mhlambe laba balaba ichumi lanye ichumi lambili ichumi lantathu sobabaze kodwa kulokho ukuthi umntwana eleminyaka yesichagalo lesekhulelwe hayi nxa kusenzakala mpela kuyabe kufihliwe singakungazange kuvele kuze kubhalwe phansi.
Lo ke ngunkosazana Victress Mathuthu olwela ilungelo labesifazane ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Lo ngumsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e Voice of America ese Washington DC. Chabo.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu beinternethi lezimlive.com lilodaba lokuthi indizamtshina ye-Ethiopia Airlines iqale izolo ukuphapha ifika koBulawayo ivela khonale kwele Ethiopia. Lindizamtshina izafika kane ngeviki koBulawayo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi inani labahlukuluzwa ezindlini likhomba ukuba abesilisa besigaba seMathebeleland South yibo abahlukuluzwa kakhulu ezindlini kulabesifazane kulesi sigaba. Okwamanje sengilishiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Jay Studio 7 sanibonani Studio 7 hayi ngeviki nje bengithe kumshelele nanga afika ngasekhaya hayi ufike kwethu ke hayi sibonile izinto ezizakalayo live hayi simasibanga kahle kodwa ke ngeke sesibalekele kuye ekhaya sizahlala sihambile kuphela ngoba lami nje sengiyipentheni yazahlala hambi kodwa nje akula bantu abalamanga njengezani izani namanga kuye umuntu botshwe ngabotshwanga ulokuzela uzenzele ndebele because befuna ukudiveta in ibhukuloji le ground hayi abantu banzima laba so ke hayi bantu bakithi asibambaneni sibe moya munye ilizwe lethu lizalunga. Thank you very much Studio 7, keep it out. Njalo sengibona sebelifakele sebefuna ukulifakela okunye okungama-defaulters okwama-journalist okuthi kungabaka-ed kanti abasengabantu bezimbabwe broadcasting corporation sebesiba ngabaka-ed okshem. Thank you
ngibuka njani Studio 7 dalakuthi hayi siyavuka ukuba sesiphilele sikazilinda khonapho edanga esikhatshana siyajabula ukuba lani nenhliziyo kakhulu sibili lokho hlezi thawula sikhuluma nje ngendaba zakhe seZimbabwe. Mina ngendlela uhulumende weZimbabwe ayenza ngayo yena le icebo lakhe aliyenzile ukuthi akumele ukuthi sikhulumisane nabantu bona kungahambi kungasebenzi lapha indlela akuyenza ukuxeganisa izakhamizi lezinduna ngoba izakhamizi zilobuhlobo kakhulu ngento yegura umntanenza unangaphethu so yena ma esenza njalo siyakhuluma nesahla lezinduna ikufana lokubophanisa izinjakela nokhatha kuzayo akulunganga ukuthi akusebenzisa abantu ba izinduna ngendlela ezizayiphatha ngayo indaba yangkhona ngendlela ukuthi izinduna zonke ezisekunembazo ngezezani kunzima futhi lokuthi bakhulume iqiniso belikhulume njengoba linjalo kwaza kuma ukuthi bona bafuna ukusayidela umnangaphi bengambonisi izizathu ukuthi lapha kumele kube nje kube kona kukhumana kuvele uliqini lomnangako wafuna ukurobha abantu ukuthi ubulala abantu ngendlela yothena isimo esizibabhala ndaba laso kuba ezake izingane azifundi eZimbabwe ngoba esazi ukuthi i-education ezimabeka ayikho abantu abababelatshwa eZimbabwe balatshwa bangaphandle kwamazwe bafunda ngaphandle kwamazwe so ike funa ukwenza into ezinjalo ngoba vele hleze kulalelisa abantu abehlukane laye lazi into yabamele zimtshele ukuthi yena kahlelane nye icebo lokuthi ake hambe
izindaba ke bantwini ngeyindlela nodi ukuthi athume bona kulokana kwento yakulunganga ngitshontshwa kulunga ugcwele kumenemelo kubulali bakumnanga
Studio 777 sebingelele bonke ngathanda chonka mhlelweni lasisa noma sikhala sisihamba sizwakale lapho nalapho ukuthi singangeni njani sibaningi sibeselule futhi awubani semfuleni esiphini malayisha village kwa 10 ngikhumana kwangwenya hayi sasizwa inkulumo esana nethi unanosepho Chief Chalumbula loyo azi ukuthi ke ingena njani inkulumo ezuna esezihamba ziyobonga nopresident kanti sezibonisa nazinduna na kumelekile ukuthi zazi ukuthi zivothela liphi qembu na angithi kuyimfihlo yomuye nomuye umuntu ngoba evo kodwa ke asazi bakwethu ezangakithi awu phansi kulikamzilika zikamthwakazi madoda emandebeleni hayi sithi abanye bethi hayi azi madoda le politiki yangakithi ake sihluzeni sincenge bantu kodwa siyeke nje ukubulalana nokulimazana bakwethu inhle ipolitiki uma kudelwana enye nenye iphathi ikwazi ukungena nayo inge abasekeli nabalandeli awu ngibonge ngibonge nami ngincobe
linjani isiyosi labalali kephethe kaborontwaya thandi phawula enkulu yalo dawu javulani sanda ohamba sa abantwana bakho umhlaba amaseni abantu bezi labantwana labalandi bayo abafuni angikwazi wayo ujabulani usebenzisa the same strategy esikakashu khathesi bangaki abanazo tendi abaziphiwa ngukashukhathi campaign okokuqala umthetho vele bayakwazi ukuthi ezimbabwe ungaphiwa ileni ungahlala 2 years ungakwanisanga ukudevelop iyathathwa futhi umthetho yangona zimra will go after those kuthathelwe bayazana laba bantu lapha nje kuvalwa abantwana amehlo uzathi wena mntwana wenu yiyouth awula msebenzi awukwanisi khona ukwenza usathengelwa iroloni ngabazali bakho isitendi leso uzakwanisa loni isaka lesameni so kumele likunanzelele ukuthi kati why if izanu PF ikwanisa ukukwenza lokhu kulinika amastendi why short for elections kulaphelwa phiwa khona lawa amastendi kati lina lingabantu bezanu lingabalandeli bezanu ezeni inkinga ziqala sekuzaba lukhetho in between lapha kalela maprop izitendi lezo nxa zivele zikwanisa ukuthi liziphiwe zazisali okokugcina izanu PF ayila mhlaba umhlaba ngowestate likwazi nje khonoku ukuthi ujabulani uyakhampena ngisemsebenzi endisebenzisani
siyabonga uvisana okuhle kangaka sibonga le jaga eyithumele kulaba kade news ilink yokuthi kazi siyakuphathisana esikunyisayo kudinga ukuhlala kusedlidlisa noma sihlangana ngomonakalo bantu izulu siyakoda heyi elizulu eseyisidalo sesaba lalo kule minyaka seliyingozi hayi kuphinda sule saba siyalifuna okumangalisayo siqa liqala ukunaso uvalo lutshaya ugcina uchumuchumuchwaye hayi kuyezwakala siyakwazisiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyas
Ramona Mafalo ubaba lo leparty yake kanya abala strategy esabo sokulunga babhizi ngokuthi izano sifake osokwathi nase political strategy laba indlela abalungisa ngayo iparty lina stop focusing on ama strategies lenze awena ama strategies to counter that yelana utshona libangela abantu umsethu abantu thina sihlale emakhaya we used to that you know what they are doing we know where we are going lina liyakhanya njengama leaders esengiphongo wethu kasenitatazela siyani lina likhanya lihamba behind izano kanti ehlulwa yini lihambe phambi kwezi ehlulwa yini ukuthi lenze awena ama-strategy kunokuthi lethi sabantu njengoba kuthi abantu emantopo batshayo lina lenzani ngakhonokho libhizi nokwesithi ama-reforms akwela ama-reforms umuntu obusayo angawenza please lina yenzani awena ama-reforms azakhawunta wona and then bese mbuya kula abantu bematopo labensiz abadela izano ukuthi batshayo lizithutha kahle xa liyavotela ukuthi latshaywa bese livotela into lingayifuni abakalitshayi coming this coming election kodwa bezaligiga sebeboni lingamagwala kanti indoda ingakutshaya daily umfazi ungenza izinto ongafuni ukuzenza ngenxa yokuthi uyatshaya and then I want to come again to lo ukuthi senze i-family meeting nabogawule what type of family meeting uyifamily kagawule wena ugawule those who are in prison they are in basejele yezanu benza the right thing for their party yekela ukuthi usifake uthi yifamily nabogawule aso family yezanu yenzani izinto ngendlu especially wena sisi mafa makalela basibanti uzam felix makalela mafa yenzani into eziqondileyo shiyane nokuxutshana nezanu izanu vele izifar ahead of
alawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ukweze Melika, ikomiti yecubungula umvukela wanyake ngedalele The House ithi isithole ubufakazi bencwadi zama-email obukhomba ukuba owayengumongameli umnumzana Donald Trump wayefuna ukugenqula impumela yokhetho ngokusebenzisa imithethwandaba. Ikomiti le ibikwa yathola ama-email ayi-9-8 kambe uTrump uzaphunyuka na kulolu daba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela izombusazwe umnumzana Rafael Mthombeni.
Udaba lukaTrump luyaqhubeka njengoba ngike ngatsho ngaphambi bona ngathi ngalesikhathi hhayi bamgombolozi kungenzakala ukuthi aphunyuke kodwa ngibona ngathi bamgombolozi kabi ngingazi after midterm le elekulezinwa November ukuthi ozangena abambe khongubani kodwa kungaba ngumnyama ukuthi ama-Democrat abuyele laphana abe e-controller i-Senate le Kong hhayi bazamgombolozela sibi ngibona lapha kuza kuyakhanya ukuthi formash ayishonile kumbe ihlethi ngalo e-White House umem ayikho yonke lapha mafayile laba be-National Archive bayakwazi babona khonaphana ayikho yonke manje kathesi kungenzakala ukuthi angabe siwayifihlale eyayisele imonologa ngoba wayengakholwa ukuthi bangamhlasela bayethatha kodwa-ke ngaphandle kokuthi nxabele intel ikhona na yaba bangamhlase ngibona ngathi akusekho okwehlulayo ukuba babuyele bayethatha leyo mfomation abayazi lapha ekhona yikho engubonayo khona.
Umbuzo wami wokugcina, ubona ungani uTrump engangena njalo kukhetho ulakho yini ukunqoba umongameli Joe Biden ngokubona kwakho?
Hayi, ngiyambuzwa lokho sibili ukuthi nxa kuyikuthi engabuyela from ancintshise ukhetho angamudla iBiden kodwa-ke ngibona ngathi kuzaba loku kulokudabukana kweli ngoba ekunqintisaneni kwabo khonapho bezazi baTrump esala kwakuseduze lakuseduze kabeletheleni ukudabukana kweli koko ngingazi ukuthi ama-Republican amanye asekubonile yinto likaTrump aliyona e-right ukugcina umbuso lo okuthiwa yidemo nxa kuyikuthi sebedabukene bona ama-Republican ngayo yona leyo hhayi angeke amuthi ngoba laba abatshotshozelayo laba bahamba loTrump lo bezenzwezi ngaba baningi asibo bantu abaningi phela ona siyo majority yabantu base-America nxa abantu be-America abayi-majority belungile babone kuyini okululeyo kasozawini uTrump ngibona ngathi lapho kule strength khonaphonapho ukuthi laba bahamba loTrump uhlanya bakhe lobo ubutshantshaza kwakhe lobo balutshwana kulalabo abahleli phansi bekhangele ilizwe liyi-democracy kuyini okumele kwenzakale lakho futhi bekufanele ukuthi iya kukhetho laphana lolo luka-2024 uBiden nokubona wami bekungamlangithangiphana bekufanele ukuthi ngabe kungena omunye omutsha ongapha ngaphana kuma-dem ngoba yena usekhulile kuhle mani ukuthi abantu nxa sebebadala bayele laba abancinyane emazweni wonke khona le Afrika kuyafanana ukuthi abantu bayachiya nxa umuntu ese-70-75 kulile sokulungile susebenzile kaxa kunye kuseyikho khona lokho.
Alo-ke ngumnumzana Rafael Mthombeni olandela ezombusazwe ubexoxa ecingweni le-Studio 7 esesigabeni se-Texas ngapha kwele Melika. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Ibandla le-MRP lithi kumele kubunjwe idale le-Truth Commission ukuthi liqhube uhlelo lokukhumisana umlotha, hathi lolu hlelo olukhona kathesi olukhokhelwa zinduna. Ukufisela ilanga elihle lokuzalwa kukamnumzana Job Sikhala okwenziwe inkokheli yebandla lezanu PF kudale inkulumo. UZulu usele ekhuza umhlola kulandela ukuvezwa kwedaba lokuthi kulontombazana oleminyaka yokuzalwa 9 ozithweleyo. selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uChris Gande. Abangenelisa ngakuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kodwa zikhona ezika-7 kusihlwa.